umzulu wakobulawayo lezinye ingcwethi zezempila kahle zithi okunye okungabe kubangela ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 yikuba sokuyisikhathi sekhefu lekhisimusi lapho abantu abavakatshela izihlobo. Umnumzana Senzo Ndimande, isakhamuzi sakobulawayo, uthi eyinye imbangela yokuba abantu sebeyekethisa ukuzivikela.
Abantu abasalandeli izixwayiso zesishayamthethosisinyi, ukugqoka amamaski, ukusanitizer sebesenza santando, kanye futhi ukuthikayela kusokuyifestishizini. Abantu bathakile, abantu bathwavela kakhulu and njalo nxa bakhangele indlela zokuhambisa ezi-approach zinlutshwane, so abantu bahamba kakhulu ngala ma-wonder feet, bahamba beminyezeleni njalo akugqoka amamaski vele abalandaba lento eziningi akusanitizer. So kunzima ukuthi sicontrole ama-cases lawa nxa kunje azaqhubeka ekhwela ama-cases.
Unkosikazi Helen Dube, isakhamuzi sakobulawayo, yena usola abantu abaziphatha ngayo.
Engikubonayo ukuthi utshintsho lwalethwa yi-COVID-19 lokhe singakaze vele siluthathe silwenzele ukuba more practical. Njalo ezikole lapha yebo kambe bengabe begeza izandla nxa bengena, kodwa the moment abantwana bechayisa sebebuyelelana futhi behamba bengama-groups bekhiphe ama-mask, laku-transport babevele bepakitshiwe baba baningi. Okunye futhi okwenza ama-cases la aqiniseke ukuthi uhulumende laye kazange ayenze i-effort yokuthi ayehlise ukumemetheka kwe-COVID-19, because ema-banks lokho kulama-queues, ukuze uphole lokho kulama-queues. Ukuthi ngabe uhulumende la yathatha iziqondiso ezifaneleyo ngabe umkhuhlane lo uyayehla.
Udokotela Rogers Shoshori Magigo uthi ukuvulwa kwemingcele ngeyinye imbangela.
Lokhu besikukhangelele ngenxa yokuthi mhlaka 1 December we opened the borders and abantu baqalisa ukumova between the borders. Okukhulu okumele sikunanzelele, ngikhulumela eZimbabwe, one COVID test yenza $60. Noma even mina njengodokotela angikwanise, ngibe sengicabanga abanye abangabe behlawula imali enganifitshane ukudlule yami. Abantu laba ngeke bayenza ama-COVID test. So ekugcineni abantu bayathenga ama-COVID test, mhlawumbe umuntu positive esiyafika ngale ethelela abanye, nxa ebuya ngapha ethelela abanye. So ngezinye indlela sesinika abantu passport to spread the condition.
EleZimbabwe selilabantu abangaphezu kwamachumi enkulungwane 11,749 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. I-Mashonaland and West ikhokhela ngabantu abalikhulu lanye i-101, ilandela yobulawayo ebilabantu abangamachumi ayisithupha lantathu i-63. Ababhubhileyo izolo bathathu kuphela. Abezempilakahle bathi inhlawulo yokuhlolwa ukuze umuntu athole incwadi loba isertifikethi yokuthi akala COVID-19 iphezulu kakhulu, ingamadola angamachumi ayisithupha eMelika, i-$60, okuyimali engeneliswa ngabaningi. Kungakho abantu sebesebenzisa incwadi zokuhlolwa ezamanga ezokuzibazela lapho umuntu ayabe ehlawule loba amadola amahlanu. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi usebenzelana lenhlanganiso ezithize ezigoqela i-Vaccine Global, yona ezasebenza nalaba abahlola abantu ukuthi kube khona ukuzaveza impumela zokuhlolwa ukuba ngeziqondileyo na. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.